VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lijono njani mthokazi omuhle, siyalambulela kumsakazi weStudio 7 namhlanje ngesonto, mhlaka 19 Ncwabakazi 2018. Igama lami nguKips Dube. Endabeni zethu namhlanje, kungcwatshwa unkosikazi Dokozile Mathuthu emathuneni eNational Heroes Acre.
Omama Mathuthu, ngiza kuthi kube kulahlekela kakhulu esigabeni sethu esemathebeleni North Province. Ilizwe lonke jikelezi ngathi silahlekelwe kakhulu, ikakhulu emhlanganweni wethu weZANU-PF.
Ibandla leZANU-PF likhangelelwe ukuthi kusasa liza kwethula amaphepha alo weliza kwethulela umthethwandaba weConstitutional Court kudaba lokuthiwa Mnumzana Emmerson Mnangagwa anqobanga ngemfanelo. Unkosikazi Kat Hoy wakwele Bhilitani uthi kumele izijezo zenoto ezafakelwa abalandeli bebandla leZANU-PF zingesulwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosikazi Dokozile Mathuthu ongcwatshwe lamhlanje emathuneni eNational Heroes Acre kuthiwa wayelikhawe elimangalisayo. Unkosikazi Mathuthu ubhubhe ngeviki epheleleyo. Ekhuluma emathuneni la, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthe uZulu kumele azigqaje ngemsebenzi enziwa unkosikazi Mathuthu.
The late national heroine was humble, modest, unassuming, and approachable, with a loving and motherly character, a devoted Seventh-day Adventist.
Umama uMathuthu wayethembeka njalo wayengumama olothando labantwana. Wayekunsonto yamasabatha. Waphumelela ngoba wayethembeka njalo esenza imisebenzi efunwa ngoZulu. Lo ke ngumnumzana Emmerson Mnangagwa obekhuluma emathuneni eNational Heroes Acre. Ilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule utshele uMike Hobe weStudio 7 ukuthi kunengi kakhulu okwenziwa nguMathuthu.
Omama Mathuthu, ngiza kuthi kube kulahlekela kakhulu esigabeni sethu esemathebeleni North Province. Ilizwe lonke jikelezi ngathi silahlekelwe kakhulu, ikakhulu emhlanganweni wethu weZANU-PF lakuhulumende. Kodwa intani ukuthi ngitsho uMathuthu ngumuntu osebenze emabangeni atshiyeneyo, ikakhulu ma ngikhuluma kade sisebenze la ikakhulu ekubhalweni futhi kwesisekelo sombuso senese sikhona phakathi kwelizwe. Ube ngomunye wamalunga ekhobhakela amalunga edale lephalamende abhala isisekelo sombuso. Sasebenza futhi sonke khonapho ekuteni-ke kakhulu uza empilweni yakhe ubethanda ukuthuthukisa omama, amathuba abomama kule mama labo kuwo wonke amazinga akhona wonke kuhulumende lephathini. Belisela khona ukuthi ikota omama lawo babe khona embusweni nalo okhona kathesi. Njengakhona engikutsho ukuthi kusekelo sombuso uMathuthu lapha babe khona, balwisela kakhulu omama babe khona, kube la ikota yabomama liyane edalela ephalamende abangela bengavotelwanga. Yiwo amathuba okuthi omama balinganiswe labo baba. Yikho kwalwiseka ngoMathuthu kakhulu khonoko nokuthuthukisa izigaba zakibo, ikakhulu njengemathebelele North Province. Zikhona izinto ezimbalwa ezithile ezikhanyayo ezenziwe ngumama Mathuthu ngesikhathi engugavana weprovinsi yangakithi emathebeleleni North.
Sibone besemngcwabo umama Mathuthu endaweni lapho okungcwaba khona amaqhawe eNational Heroes Acre. Ubona ngani bamngcwabe ngendlela efanayo na?
Kakhulu sibili, ngingathi abantu bebuyile kube kuyinto sibili uhlonitshiwe sini umama uhlonitshiwe sini kakhulu, babuyile abantu ngobuningi babo. Umsebenzi wabamuhle, lo mongameli lawo wawubamba kuhle umsebenzi wakhe, wakhuluma kuhle ngaye umuyi, wambonga ngemisebenzi yonke ayenzileyo okujabulise thina lathi ngamalunga omhlangano, unjalo wajabulisa nabemuli. Neqiniso konke umuntu ukhanye esimile bona sikuthi umama uhlonitshiwe, ubekwe kuhle kakhulu.
Njengoba sesilahlekelwe ngaleli qhawe, ulawo yini amazwi okunikeza imuli yakoMathuthu njalo ilizwe lethu?
Amazwi enganikeza imuli yakhe ukuthi umama ube ngumuntu kakhulu obesesaba uNkulunkulu, bekhonza umama, ube ngumsabatha. kota la ngaku ukuthi sisi ngapha emsebenzini we omhlangano kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bebe ngabe izinkokheli bebe ngabantu abayisaba uNkulunkulu ukuze lokubakwenzayo konke bezithile lapha abaphambanisa khona bekhazi ukuthi uNkulunkulu nguye kuphela onika abantu ukuthi babe yiwaba abayikho khona. Ngokunjalo ke kanti ukuthi ngithi esizweni seZimbabwe sonke kanti ukuthi sinyathele enyaweni lukamama elukulwisela ukuthi kulungisele abanye abantu bengazilungiseli bona kodwa belungise nabo okunye okuningi abama bakulungiselayo omama Matutu. Abanye bakhona omama sebekhona kapha sembusweni ngemisebenzi yabo omama Matutu abayitshiya beyiyenzile bebhala lesisekelo sombuso befaka ukuthi omama labo bamelela kukhangele bebe nengxenye yabo embusweni ekubusweni kwelizweni lelakithi lelele.
Lo umnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa lo Mike Hobe we Studio 7 esecholojo. Ibandla leZANU-PF likhangelwe ukuthi lizafaka amaphepha alo emthethwendaba weConstitutional Court kusasa kudaba lokukhethwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa. Ibandla leli lithi lizafaka lokhu elizakwethulela umthethwandaba weConstitutional Court njengalokho okwethulwe nguChief Justice Lukumalaba ngeviki epheleleyo. Umanyana weMDC Alliance wethulele umthethwandaba lo izolo okuzakhulunywa eConstitutional Court. Okwamanje ke silomnumzana Joseph Juma olilunga lebandla leZANU-PF kanye lonkosazana Tabitha Khumalo isikhulumeli sebandla leMDCT. Siyalamukela kuhlelo Makhumalo. Lo baba uChuma.
Ngiyabonga ngokuthi
ngikhuluma. Yebo baba Chuma, siyakwamukela.
Siyabonga kakhulu baba ngibe ngingalonge nakhuluma lo njani mama.
Ikona mina yothi njani
bani? Hayi.
Yes. Yes, siyabonga kakhulu siyazwana. Sile sithake udaba lethu. Baba Chuma, liyayithula amaphepheni kusasa olitshengisa ukuthi lizakwethulelani umthethwandaba. So uhamba njani okwamanje?
Well, khona kwakutshwe into okumele yenzakale ngendlela yokuthi khona wasaba ngawo umthetho wangikona obana into beyizahamba njani njengoba usazi ubana uChief Justice uMalaba uwahlala phansi nabameli beZANU-PF nabameli be-MDC Alliance nabanye ubana bebonisane ukubana into beyimele ibanje njani waze wafaka lelanga langolwesithathu ubana ilanga ekulisele wana ukuhlala phansi sokucula le ndaba ngakuke lathi ke abantu bethuthuka amaqhedwa ethu ayenza konoko owaluphawuliwe obana kumele kuyenzakale.
Ngicela ubambe khonapho baba Juma. Makhumalo lani likwenzile izolo lokho so ungathi ke lina lifake njani konoko?
Hayi lathi nje ibandla leDC Alliance elikhokhela ngubaba ukadidlamisa amaphepha amaqhedwa ilokho efakile amaphepha abazawasebenzisa uma sebekhulumisana lamagqwetha abe khona azama ukuthi silungise udaba lolu lokhetho.
So nxa sikhangela baba Juma libona ngazani lizanqoba yini kudaba lolu ngoba abantu babona ngazani lakhona okukwenziwe izek ukuthi batshintshe amanombolo kungani kuya ngasifudlana kubandla leZANU-PF?
Thina into esikhangeleyo yotola njengoba sasithile asikanto esiyethukayo akubuye konke kubuye phambi komthethwandaba. Umthethwandaba awucabangeli usebenza ngento ekhona ebambekayo. Ngihlala ngifutshwe mina ngifithi kona nxa ushiye emthethwandaba ungenabufakazi okujeleyo umuntu uyaphuma afike embulele umuntu kodwa ngenxa yokuthi akulaa nto ephoint outayo umbulele uyaphuma nje into azihambele ngabantu. So umthethwandaba unfortunately usebenza njalo usebenza ngezinto ezibonakalayo hathi ofanika show ungavela uqalukeza ofanika show umthethwandaba awujalanga awuvamanga ubana ulalele ngoba awusebenzi ngento ebekakethi ngesikhiwa i-USA kumbe ukucabangela isebenza ngezinto eziqonto ezikhona ezibambekayo. Ngakho ngaleso sizathu ngiyazi mina ubana hhayi sizathutsha ngoba abanye bethu basebenza ngongizwe kuthiwa or ngongibone kuthiwa kodwa bengiyela okubambekayo kahle kahle.
Ye siyokuyo Makhumalo kukhanya ngazani-ke songani ngumkambo wemali lo kuthiwa i-stock exchange lokukhetho impumela yalo ukuthi lamhla kule nombolo ezinje kusasa kule nombolo ezinjani njani kambe alibona ukuthi linganqoba ngakhonoko
lodaba olukhona lapha thina esikukhangele ukuthi i-electoral act yathi yona singahamba kukhetho kwethu khetho izeki ilamalanga amahlanu oyokuthi yanelise ukuthatha ama-V11 avele ema-polling station bakhangele ukuthi inombolo zonke bezikhona ziyahlangana yini kukhona lapho kuphosiswe khona sabona izeki siyinyusi anapha ama-results i-5 days lezi zingedlu sathi kumbe njengoba kulezi nsuku kule ICT lezinto zamakhompyutha lezo kusho ukuthi bane-software ethi vele nxa ungavela ubhantshe ihli-ede osekusimangalisa ngokokuthi izeki isilokhi ifaka ama-affidavit iseyantshintshi nombolo ngesilungu bathi kule era kanti ama-correction esikolo sasiwenza kangaki lapho kuphambaniseke khona kukorrektwa kanye but indlela asebentshintshentshintshe ngazo inombolo asisazizwisisi
siyakuzwa kakhulu makhumalo isikhathi-ke ukuthi sesiphelile so babathuma 10 seconds bala khonapho
mina ngifuna ubana ngicele ubana bona kuko konke uzenzakala asikwenzeni ngokuthula la ngozwelo lokuthi iZimbabwe yiyo yodwa yilo lodwa ilizwe lesilalo kungabi lodlakela noma sokuthiwani noma kuhambe kubikithi kumbe kuhambe kubikibo asikwamukeleni siyakhe ilizwe lethu ngoba yilo lodwa esilalo asileliwe ngiyabonga
ye makhumalo 10 seconds sibili kakhulu khonapho mama
masibili nawe okuzapha impumelo ezaphuma asakhe nilinde sike siyekele ukuhlifana kwezintshontshelana sibulale isaka yabantwabethu
ye siyabonga kakhulu ke ngithatha ithuba leli ukuthi ngibonge ubaba ujoseph juma olelunga lebandla lezamp-PF lo mama-ke uthabitha khumalo oyisikhulumele se-MDCT kusenjalo-ke unkosikazi Kate Hoy ilunga ledala lephalamende lakwalebhilitane uthi akumelanga izijeziso zenodo ezafakelwa abalandeli bezanu-PF zesulwe omanje
In our report, which we did, we said that even if there was an election which could be proved to be slightly freer and fairer, we shouldn't be instantly jumping into lifting sanctions because actually we needed to have caution and scepticism and whoever was elected needed to prove that the change that was changed, there's no doubt Zimbabwe changed over the last 6 months or so, but that we needed to see that that real change was permanent and not just for the purposes of the election. And that's why...
Wuloku ezisanda kwethula sithi akumelanga sihle sesule izijeziso zenotho. Lokhu sikutsho ngoba kumele kukhanye ukuthi kwenzakalani elizweni leZimbabwe. Kumele kube lo mehluko sibili okhanyayo. Siyabona ukuthi kube lenguquko kancane kweZimbabwe kodwa kuningi okusamele kwenziwe. Lo ngunkosikazi Kate Hoy ilunga ledala lephalamende lakwalebhilitane ubexoxa nomavela somhlanganya uye eseZimbabwe
yebo mthwaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu lingaqhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Niyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Omanje sokuyisikhathi sezamasiko.
Bengana masiva
wenziwe manje
lobaba mkhulu babe lobola
usenziwe manje
kahelo kokobe
singathola njani lomuhle uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke zonke namhla ke sicoxa ngomazakhela kambe umazakhela kuyini nehlanhla ngoba lo mnumzana Ezra Jesus Banda lo mama usaphilelene khona ngale kweLebotswana lezi ke zingcwedizwa amasiko esintu baba Sibanda lo mama ke uMadube ngiyamukela la
siyabonga kakhulu siyabingelela Dube
Dube siyabingelela abalaleli
yes qhasa ngama Madube umazakhela kuyini
umazakhela ngolwazi lwami ngumama lwana oyakwansi ukuthi omunye angayendi abe sekhaya abe lo muzi wakhe nje laphana eceleni abe lokhu ezala kuphila abantwana bebuye ekhaya kumbe oyabe ehlale waba ngusiso sekhulile wasecine sakhe eceleni kwekhaya isite sokuthi ahambe ayekhatshana yenda oba bebelokhu ebebuya khonapho esiba labantwana behlala khonapho yikho engangikhula sizwa kuthiwa laphana ukumazakhela akulamthetho okhona yili igama enyabe ngilazi belisebenzisa ngingazi njalo uzaqonda isitshisa nxa kokuthi ngiyaphazama kwenye indawo
hayi ngiyavumelana lawe sibili kumele sehlukanise phela lapha Dube abantwana bacanda umfelokazi umazakhela hayi awuhambelana umazakhela njalo ethile lapha ke emadube ngumuntu lwana obehlilwe ngumendo wesikhathi nxa esithi uyenda ahle afuna ukuba ngubaba womuzi acine ezihlalela yedwa kube ngubuye ubaba kwesikhathi beloku bemzalisa ezihlalele yikuthi uyazakhela ungubaba ungumama emzini wakhe that's why abanye amadoda amaningi abehamba khona lokuyanata amatiye besiyaphekela kuthi uphekela kwamazakhela ngale umazakhela lo hayi kafuni indoda ezamenza lokho esithi umcontrolla ebefuna ukuthi abe nginguye
kodwa kujayeleke kanganani khona kumadube uthi ulo mama onjalo
omama abanjalo ngensuku zalamuhla kulabo mama labana bazithi bona baphila impilo ye-independence especially kukhona okwabuyayo kwabo 50-50 silabane bethu abehlule ukuthi emzini wakhe abele 50-50 acine sehlukana lo mama kumbe ubaba behambe emthiya engamthiya umama asakaze ngumazakhela ukuthi ngumuzi nje ongena omunye nomunye engene ephume umama nguye okusteering yokhontrola yonke into akulaba bomtshela okokwenza njalo noma ebatshintshe yakhipha omunye ekuseni omunye akuyentambama omunye uphelela itiye esisasa ngumuzi kamazakhela nje abantwana bangikhona akulawuleka kulaa mthetho ungena lo wangena phumi ungabi indaba zalutho
akusiko kundinda khonoko-ke thisa
ye ngoba abaningi bakhona phela dube kumele kunanzelele labo mazakhela kawafuni lokhu kuthiwa yikuhlunyezwa umuntu esilisa nxa yemthetho awafuni ukuhlunyezwa yindoda ngakho indoda isikhona semtshele okokwenza kakuzwisisi lokho ufuna ukuzenzela umathanda azihlalele labantu abakhona bakakhakela kakhulu abanye bakhona behlike ukukhulisa abantwana kuhle ugcine sebenzisa umntwana ukuthi kamphathele ukudla ngokukhomba abakhwenyana bangena bengavelanga amadoda abantwana babezongenela ekhaya bephuma akala ndaba ngoba umazakhela kwakhe ukuthi uzihlalele uyazivusa lapha ekhaya yikwakwenzayo
kodwa ibala elithi mazakhela alisondlamba yini madoda
hayi ibala elithi mazakhela libala lesintu esingalisebenzisa lilibala elizinzileyo mina ngulibona kwamasondlamba ngoba singazama ukuthi sisebenzise amanye amabala yiwa ngacina esilida twenhlambeni but ukuthi mazakhela ngilibona lilibala nje lisetshenziswe ngokuziba ukuthi kungabi lamanye amabala angaso mabala esingasebenzisa esintwini
nxa singabhala khonapho-ke thisa wena ngokubona kwakho asondlamba
hayi asondlamba litsho ukuthi ngilunge ukuba yi-independent ngizakhele angidinganga wesilisa angidinganga bani ukuthi angincedise ngizakhele ngedwa ngiyazisebenzela ngizondlela abantwana bami ngedwa ngakho-ke akumelanga ukuthi abantu bacanda ilihlamba asondihlamba lokho ukuthi ukhululekile ukuzenzela umathanda ukhululekile ukuthi azenze lokhu akufisayo yena ngokwakhe ukuze-ke empilweni yakhe ahlale ngothozi le i-happiness yeqakathekile empilweni
gciba khonapho-ke madube
ye hayi siyabonga kakhulu ngibonga futhi ukuthi inhlelo lezi ngangibe lo bhuti uChisa eyabe ngelula lami lapho engiphuma khona sengifunde okuningi from i-studio 7 qalisa kuhlelo lengifile inhlelo zamasiko esintu ngiyabonga abalaleli ngiyabonga Chisa ngiyabonga Dube
ngithatha leli thuba ukuthi mbonge u-Ezra Jesus Banda lo nkosikazi sakhile liline kumadube lezi-ke zincwedizo amasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo olivalelise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uKeeps Dube
ilaleyes
ke sizwe-ke uMike Hobe kuhlelo lwabatsha
ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe Namhlanje sibe lenhlanhla lokuxoxa longisakhulayo oyizalana esakwele South Africa uNomfundo Mkhize, yena ongisakhulayo obekuhlelo Mandela Washington Fellowship. Sithe sithatha ikhefu elincane ngendaba zombusazwe, sixoxe labanye abontanga abadabuka kwamanye amazwe, size ukuthi bona balibona njani uhlelo lolu. Masihambeni kuye siyezwa okuningi. Mamkhize, unjani?
Ngiyaphila wena?
Hayi, ngiphilile. Siyakwamukela kuhlelo labasakhulayo.
Ngiyabonga kakhulu, kumnandi ukuba kulolu hlelo.
Thank you so much. So Mamkhize, awungitshele ngamafishane ukuthi wena ulubone njani uhlelo lolu.
Wow, wow, wow. Uhlelo luqale mhla ka 18 June ngisukile ngagibela indiza ngisuka eNingizimu Afrika, South Africa, ngiqala ukushiya isizwe izwekazi lase Africa. Bengiqala ukufika emhlabathini waseMelika, ngafikela eChicago. EChicago ngathatha ke ibhasi yangibeka eIndiana, ngaya eUniversity kuthiwa iNotre Dame, ilade ngibekwe khona ke under iBusiness and Entrepreneurship track, okusho ukuthi uhambo lami belizongilola, bizongenza ngibe usomabhizinisi osafufusa ozoba ngcono kusasa. Nebhizinisi lami ke kwezokuhweba thutha kumkhumbi nakanjalo emanzini. So bengidinga namacebo namasu amasha azongisiza ukuthi ibhizinisi lami ngilenze lithuthuke, ngilenze lisimame, libe ngcono. And ebengikulindele ngithole ngaphezulu kunalokho. Yebo, bengilindele ukuthi ibhizinisi lami amacebo engizowathola lana, ulwazi engizolithola olusha lizolisiza ibhizinisi lami, bengalindele ukuthi kodwa mina njengonomfundo personally ngizothola ukukhula khona. Wazi ukuthi ngixhumane nabantu base-Afrika abahlukile, bengingakaze ngize ngihlale nezizwe zase-Afrika ezihlukile eziningi esikhathini esisodwa kanjena.
Uthole ithuba nalo ukuxoxa lezana zeZimbabwe?
Yes, kwi-cohort yami besinamaZimbabweans ade emabili. Ngifundile ngabantu baseZimbabwe, sakhuluma futhi about izinto ezenzeka eZimbabwe ngaleso sikhathi, because ngesikhathi sinasisa seNotre Dame bekukhankaselwa isikhathi sokhetha ade senzeka khona eZimbabwe. So besikhuluma nabo and kade be-interested nabo ukwazi ukuthi ekhaya kwenzakalani, even though nabo bekomunye umhlaba bephila enye impilo, kepha kade befisa ngathi nabo basekhaya befisa ngathi nabo ade bekwazi ukuyovota. Basikade bengakwazi ukuvota because kade be-international.
Right. Kule nto sekumele inhlanhla lokuxoxa la izizalwane zeZimbabwe year in year out ababuya la kwele Melika bekuhlelo lolu iMandela Washington Fellowship. And eningi labo when they go back home, uyazi bakhanya ngani bale frustration yokuthi i-infrastructure lokho abakufundileyo lapha kwele Melika ukuthi bakuthathe eZimbabwe bayo-implementa, hayi kukhanya ngani kuyabahlupha. Ubona ngani wena you face the same problems na lapho kugoduka uye kwele South Africa?
Okokuqala, I think baqinisile abantu abaningi bazobhekana naleyo nkinga. I don't think kodwa ukuthi cohort yami kade ngikuyona yase Notre Dame izobhekana naleyo nkinga.
Nani sisho kanjalo.
If there's one thing I stressile all the time ngesikhathi se Notre Dame ukuthi basifundisa I'm they giving us the tools.
Awusitheleke ukuthi ufunde izinto ezinjalo.
Okay, so for example, we went the business and entrepreneur track.
Mm-hmm.
And what we did from week one was to break down our businesses. So they said to us, sifuna ukunisiza ukuthi your business to be a business in South Africa, in Kenya, in Zimbabwe, in Cameroon, in America. So we're going to teach you the tools of why most SMEs fail. We had to strip down our business and decide ukuthi inkinga le i-business yami ezama ukuthi ixazulule ngabe kuyinkinga yini ngempela, ngabe leyo nkinga iyinkinga enkulu yokuthi idinga umuntu ozoyixazulula. Uma you decide yes, it is a big enough problem that needs to be solved, is a solution yami the best solution?
Do you have any advice yokunikeza umuntu ongisakhulayo odabuka kwele Zimbabwe yena othi hayi lami sengifuna ukuqala ibusiness, lami sengifuna ukuthi hayi maybe I enter into South African markets,
yeah,
or ngibe lobudlelwano labantu abadabuka kwamanye amazwe?
Engizokusho ukuthi one thing engiyifundile about abantu baseZimbabwe is that banesibindi.
Lo uMike Hobe ke ixoxa loNomfundo Mkhize okuhlelo lweMandela Leadership Program. Yebo, manje ke sithake ezokholo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga Mfokankomo lani balaleli lababukeli ukuthi sihlane kulolu hlelo namhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke sikhangela indaba esithola encwadini ngokuluka kwamvangeli uMateyu sahluko sesihlanu indima yesithupha esithola amazwi athi babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. Babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. Lapha-ke uJesu nxa ekhuluma ufananisa abantu abafisa ukwenza izinto ezinhle njengabantu abalambileyo. Sonke siyakwazi ukuthi umuntu angalamba ufisa ukubana ngabe indlala yakhe uyayiqeda ngokuthola ukudla wenzela ukuthi aphile impilo engcono, ngoba yona indlala ngokwayo ivele ibuhlungu. Uyaphelelwa ngamandla, uyaphelelwa luthando, uyaphelelwa yikubekezela. Kodwa nxa usudlile amandla ayabuya, uze ubone abanye lo muntu okade engasabobotheki esebobotheka ngobana usesuthi. Ngakho uJesu lapha nxa ekhuluma esithi babusisiwe abalambele bomele ukulunga, uthi abantu nxa bephila emhlabeni kabafunde ukuthi bafise, baloyise, badinge ukulunga. Ngubana ukulunga nxa sebekutholile bazalala ubuthongo obungcono, bazaphilisana ngcono labanye abantu, loNkulunkulu bazamkhonza ngcono ngoba uza kubalalela. Siyazi ukubana empilweni nxa siphila siyabona ngezigaba lendawo lapho esihlala ngakhona, bakhona abanye abantu abathembe izinto ezithize babe sebecabanga ukuthi lezo zinto zibenza babe ngabantu abalungileyo. Bakhona abantu esihlala labo abalezikhundla eziphezulu, abalemali eziningi, abalezibongo ezaziwayo, babe sebecabanga ukuthi lokho kubenza balunge. Kayisikho. Umuntu olambele umela ukulunga ngumuntu ozitshela ukubana impilo yakhe ingaza kibe yimpilo epheleleyo xa ingasenzanga ukulunga emphakathini labahlala ngakhona. Ukulunga yikulungiselela impilo yakho usesemhlabeni, uwenzela ukuthi abantu bazizwe belomuntu abangamethemba, umuntu abazazwisisana laye, umuntu ozabazwisisa labo bamzwisise. Umuntu ofuna ukulunga ngumuntu ongathandi ukuxokozela, umuntu ophuphuma uthando, umuntu ongaxabanisa abanye, umuntu oletha ukuxolelana emphakathini. Babusisiwe abalambele bomele ukulunga ubana bayakusuthiswa. Kuyafana nxa usuncede umuntu kumele uzizwe njengomuntu owenze into enkulu ngobana kuba yisibusiso. UNkulunkulu uyawubusisa xa usuwenze ukulunga. Abantu kabafunde usiyana lo mkhuba wokuxabanisa abanye abantu, wokubadlulela abanye abantu, wokukhangelela abanye abantu phansi. Bantu bakithi, kasilambeleni somele ukulunga. Singalambela somele ukulunga inzondano lengxabano kuyabalushane. IBhayibheli ithi igama elihle lingcono kulamafutha adulayo. Asizidingeleni amagama amahle ngokulambela lokumela ukulunga.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo engcwele, khipha inhliziyo ezisiphambanisayo ekuhlaleni kwethu labanye abantu, sibe yibo abantu abalambele bomele ukulunga. Sisazi ukubana lokho kungcono kakhulu kulezinto esizitholayo. Usisuthiseke, siphile impilo engcono. Uzube lasikela manje zibona phakathi. Amen.
Amen mfundisi, siyabonga bekukuhle ukuba lawe kuhle. Lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungamile Nkomo, singalehlukani wothi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela lamhlanje. Unkosikazi Dokozile Madudu ungcwatshwe lamuhla emathuneni eNational Heroes Acre. Ibandla lezanupf likhangelelwe ukuthi lizafaka amaphepha alo okuza kwethulwa emthethwendaba weconstitutional court kusasa kudaba lokhetho olwabona umnumzana emasomnangagwa anqoba khona. Olivalisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube Philane.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.